Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili ekuseni siku 17 kumpalakaze 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje wayengumongameli we South Africa uMnumzana Thabo Mbeki uhlangene lomongameli Mnangagwa izolo andubana waxoxisana lomkhokheli webandla le MDC uMnumzana Nelson Chamisa uMnumzana Nhlanhla Mangwendi wenu ukhangelelwe ukukhweza emthethwandaba udaba lokuthi abuyele esikhundleni sobuduna ngemva kokuxotshwa ngumongameli Mnangagwa.
Ubukhosi buya ngemuli. Ungaza kuthi wena kule muli yako Khumalo ukuhlubuya wena ongushiroda ubatshele abakuKhumalo amantungwa wokuthi inkosi yenu ngesibani. So lokho kwenziwa uMnangagwa yisikhaso sithi inhlamba enkulu ebantwini.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana sezisolwe ngabanye abathi zizithulele ngesikhathi yonkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uMary emiswa emthethwandaba isetheswa amacala ambalwa.
Masa kutsebotho mama phambo wabantwana ephelo labantwana ayi akusiphathi kahle futhi okunye kungathi kuyaxaka nje ukuthi sokungathi bekuvele kulinda ukuthi kube nokuhilizisana kumbe bahlukani izakhi bezingena ibingangeneli ngani bese sebonke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Oyengumongameli weSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki uhlangene lomongameli Mnangagwa izolo andubana waxoxisana lomkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa. Ngemva komhlangano lomongameli Mnangagwa uMnumzana Mbeki utshele intatheli zindaba ukuthi eleSouth Africa lizimisele ukusiza eleZimbabwe ukuthi lixazulule ingxaki elibhekane lazo njalo wabuka ezinye inhlelo zikahulumende. uMnumzana Mbeki ukhangelelwe ukuyabona umfelwakwazi owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe uGrace uthe leSADC lizimisele ukuthi izijeziso ezetheswa eleZimbabwe ngamazwe aphetsheya zethulwe. Ibandla leMDC lithi liza kwethula umbiko opheleleyo ngomhlangano kaMnumzana Chamisa loMnumzana Mbeki. Ibandla leMDC kobulawayo lithi udaba lokuxotshwa kwenduna uMnumzana Felix Nhlanhla Mangwendi wena esihlalweni lufuqwa ngezombusazwe ebezingamelanga zingenele kulo. uMnumzana Ndiweni obesazakala ngokusola uhulumende ngokwephula ilungelo loluntu ususe esihlalweni ngeviki edluleyo ngoba idale lezinduna ele Provincial Chiefs Council lithe njengoba umfowabo kaNdiweni uJoram Wakhweza udaba lokuthi nguye okumele abe yinduna kufanele uNhlanhla Mangwe asuke esihlalweni. uMnumzana Ndiweni ubikwa eza kusalolu daba emthethwandaba namuhla isithi kumele abuyiselwe esihlalweni. uChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli seMDC kobulawayo uMnumzana Swithin Chirohodza ukuze sizwe ukuthi bona bami ngaphi ngalolu daba.
Into esiyibona lapha sibona ukuthi awusiwo mlandu kababu Dambutso uNangagwa ukuthi akhekhele abantu beNdebele inkosi yabo kumbe yena azithathe abe yinkosi yakoNdiweni abe sesiba nguye obeka inkosi koNdiweni. Indaba kaChief Ndiweni vele ihlelwe imuli yakoNdiweni yena okwakhe njengemkhokheli yeZANU-PF ithatha esingathi ngesikhiwa ikwasetha ukuthatha khonoko abe nikwe khona ayikhona ukuthi yena abe sezenzi inkosi yamaNdebele. Akula nkosi yamaNdebele kwaMnangagwa vele ayisabibe khona ngoba phela yena usebenzisa umthetho lo e-local government act owafakwa ngamakhiwa eRhodesia ukuthi babe busa inkosi zethu. Kodwa phela into esiyaziyo ukuthi ubukhosi buya ngemuli. Ungaza kuthi wena kule muli yako Khumalo ukusubuya wena ongushiroda ubatshele abakuKhumalo amantungwa ukuthi inkosi yenu ngisibani. So lokho kwenziwa umnanga kwaso sibi inhlamba enkulu emadeni ukuthi yena abese bhala ebatshela abantu besiNdebele undiwela isiyonkosi. Ngibona phela lokhu ukwenza vele kuhle kutshengisa ukuthi kahle kahle nguye phela umuntu vele owayesedukudukile ngesikhathi sekugrawundi.
Kodwa-ke yena uhulumende uthi kangenelanga kudaba lolu ngoba lona lwalethwa kuye uhulumende ngabakhona ngale kondiweni njengoba kuthiwa ukhona owayemele abe nguye induna.
Uza ungananzelela mfowethu phela asifuni ukuthi sitaziye indaba zemuzi thina esingakukhuluma nje abantu be-MTC into esizibona kubangazi kodwa ungakhangela imuli yona ithe yona bayananza ubukhokheli bukabani buka-Chief Felix Mdlata Ndiwela. Okuzananzelela ukuthi bakhona abanye abalokuzwanana nabantu abezanupief yiba sebeletha lolu udaba kuzanupief ngoba phela baswela usekelo emulini ngabalayo isupport emulini. Nga kubehlala phansi lokhu zenini njengomdeni kuyakhanya sobali ukuthi umuntu vele owavela wathiwa khona phana ethandwa ngabadala nguyena uChief Mdlata Ndiwela. Abanye laba sikwazi ukuthi balobungani abantu bani abavele behlukuluza abantu besiNdebele abantu abathatha inkomo zamaNdebele ezandleni zikabani zikaChief Khayisa Ndiwela inkomo ezakhulunywa sikhathi uChief Khayisa Ndiweni ebhubhile emngcwabeni kwakhulunywa lezo nkomo. Yizinkomo lezi esezijunula phela abantu bezanupief ukuthi uChief Mdlata wayekhuluma lokhu into esacabanga ukuthi ifihlake into esicunula laba abantu bezanu. Yalungananzelela nxa kubekwa inkosi esiNdebele phela kulomthetho so imuli nxa isibuya yahlaziya indaba awusiwo mlando wezanupief ukuthi ingenele.
Lo mnumzana Sweden Chirota isikhulumeli sebandla le-MTC kwaBulawayo ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kusukisela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9. Sitholakala ku-909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku-live talk sitholakala ku-shortwave ku-4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana sezisolwe ngabanye abathi zizithulele ngesikhathi unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary emiswa emthethwandaba isetheswa amacala ambalwa. Amacala la abalisa ukuzama ukumbulala, ukuzichadisa umnyeni wakhe egula, lamanye amaninginengi. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazana eZim Imbokodo, unkosazana Victress Mathutu.
Hayi, yazi sikuzwile impela lezi ndaba zokuthi unkosikazi kumbe ngithiwe ngunkosikazi kumbe unkosikazi kaChiwenga ungenele ngamaphoyisa ngezakhi yambopha. Okokuqala njena njengabantu besifazana masekuthathwa abantwana, okokuqala thina sibekela abantwana kakhulu, masekuthiwebotha umama phambi kwabantwana ethathelwa la bantwana, hayi akusiphathi kahle. Futhi okunye kungathi kuyaxaka nje ukuthi ngemva kokuzwakala kwamahemhem ukuthi lokuhilizisana phakathi kwakho unkosikazi Chiwenga lokwakwakhe usengenelwa yizakhi sokungathi bekuvele kulinde ukuthi kube lokuhilizisana kumbe bahlukane izakhi besingenela ibingangeneli ngani bese sebonke izinto zisahamba kahle phakathi kwabo. So njengabantu besifazana kuyahlukumeza ukuthi yebo uyaboshwa kodwa wayeboshwa ngemva kokuthi usenokuxabana nowakwakhe.
Ye, siyabona njalo ukubana kulo daba lwabantwana lapha obatshoyo bona labo singathini ngokubotshwa komuntu ongumame labantwana ikakhulu njengayo bele esithunzi emphakathini bekumele kwenziweni ngokubona kwakho?
Yazi ngikhathazeke kakhulu ngabantwana ngoba ukuthi abantwana babe ufakazi ukubona umzali wabo ikakhulu umuntu ongumama kibo ebothwa kuyinto ezahlalisa engqondweni zabantwana leyana kuyihlukumeza abantwana abezakhe bekumele kube lenye indlela abayenza ngakhona ngoba unkosikazi Thuwenga ubengabaleke ukhona eZimbabwe nxa kade bemdinga bekumele kube lelinye indlela abayenza ngakhona loba nje athunyele noma umuntu omtshela ukuthi uyafunakala ehofisini yelindo basemapholisa nombe kuse-ofisini lezakhe athunyelwe ngoba ngoba simaze ngumuntu okade engunkosikazi ka-vice president angiboni ukuthi ukubaleka kwakhe bekungaze kube lula ukuthi nxa bengasathongi ukuthi akazizile ubezobaleka bekumele izakhe ibe lenye indlela yokuthi bambophe kodwa bengambophi phambi kwabantwana ma kuyikuthi abantwana bebekhona kungangcono bathi bambekele umlayezo wokuthi akafike e-ofisini elithile ngesikhathi esingaka bese-ke ekutha-ke after nxa kuyikuthi akasafika ngakulelo ofisi sebesuke ngayenza elinye icebo lokuthi bamthole ma kuyikuthi bamcelile ukuthi afike e-ofisini wangasafiki ukuthi bambophe phambi kwabantwana okokuqala kuhlukumeza abantwana isithunzi sabo abantwana nje lakibo nje bazohlala behlukumezekile isithombele siyane sokubona umuntu ongumzali wabo umuntu ongumama wabo ebothwa asithoze sisuke ebantwaneni bazoba sebengabantwana abahlukumezekileyo emoyeni okwesibili isithunzi sakhe yena unkosikazi Thuwenga njengomuntu oyaziwayo kunolokhana nje ukuthi abonakale nje sephonga umngelelo abothwe laphambi kwabantwana kumele kucathangele ukuthi kwenzani esithunzini sakhe kwenzani ebantwaneni so angicabangi ukuthi lo ohambe wayambopha uqale wakucabanga yini uma efika esenza isenzo lesiphambi kwabantwana ukuthi uke wakucabanga yini ukuthi kwenzakala le bantwana ngoba noba yena lecala abantwana balacala abakudingi ukuthi bahlukumezeka leyo ndlela ngoba icala lenziwe ngumzali
unkosazana Victrice Mathuthu uxoxela yena-ke engumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazana ezim imbokodo bekhuluma ecingweni le Studio 7 ese-South Africa Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leThe Chronicle lithi iningi lezitolo koBulawayo leMathebelele North ziqalisile izolo ukuthengisa impuphu ngentengo ephansi kulandela isinqumo sikahulumende sokuthi nguye ozababhadala indleko zokuthengisa ngalintengo ama-subsidies ngesiNgisi. Izitolo lezi zivalisa i-OK, Zaphalala, Greens lezinye njalo. I-10 kg ibithengiswa nge-$50, i-20 kg nge-$100. Iphephandaba leThe Herald lithi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezingu-242 sezibhalisele ukuthola incwadi zokuhambisa ezama-passports. Lokhu kulandela ukukhutshulwa kwembadalo yawo. Yafika ku-$318 ngamadola eMelika kulabo abahlala kwamanye amazwe. Ngakho uhulumende uthi uhlelo lakhe luyasebenza njalo luzaphathisa ukuthi abantu bathole ingwalo zama-passports ngesikhathi esifaneleyo. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp njalo sithandele ukuxolisa kubalaleli bethu ukuthi lamhlanje asilive stream kukhasi lethu leFacebook ngoba imitshina yethu ingani ayihambi kuhle.
Mina igama lami nginhlanhla kaSangweni. Ngikhuluma ngila eGoli. Longeze sisabuswa ama-president thina singumthwakazi. Asikwazi ukuya ndawo. Thina okwethu kubana sibuswe ngamakhosi noma ngathi inkosi. Ukuze into zethu zibuyele phambili njenge esimweni esasiyisona kwakudala kwasekuqaleni nje. Ngoba khona lokhu kulahleka kwamasiko ethu. Yonke leyo nto isidalela thina amashwa ezimpilweni zethu. Isizwe singalawa amasiko sifile kusona. Asibambananga, sihlukana phakathi, sihlukaniswa yini? Ikubuzwa ngama-president. Ilizwe laseZimbabwe alimelodwa, umthwakazi ame yedwa. Phela sihlukumezile ukusa kwamalanga. Abazali bethu bashonele ezimpini abatholanga lutho. iguguraundi yabuya yathanyela umhlaba wonke uthule wabheka basehlangene labantu abaningi inja ikakhulu bona la South Africa abafuna izwe lapho kodwa abakwazi ukuthi baqalele phi ngoba ivoti ayisebenzi kwamthokazi yiko nje lokho engakusho.
Hayi kamalama ngisibusiso ngisacela ukuthi ngiphathe nje udaba lwami oluphathelane nonhlanhlama kundiwena. Lolu daba lungiphatha kabi kakhulu lubuhlungu ngoba onhlanhlama ngicabanga ukuthi akusibo induna lezi zibekwe ngabantu noma uhulumende zinduna ezisukele emuva le womzilikazi bayeza nabantu so ngezinduna okuthiwa ngezebhinga lezi esingazaziyo ukuthi zazikhokhelwa yiphi inkosi esezikhokhelela ukuthi kufakwe kupolitiki kuthiwe uNdiweni akasuswe ukubekwa uduna akasuswe uNdiweni kubekwe bani. Iinduna ezibalwayo nje kuthiwa zinduna zangamampela zimbalwa kakhulu kakhulu. Loko okunye yiloko kwefekhi lokho obethatha abantu bezano obethatha umntaka mina ngakwemembeke ke abe yinduna sibona ukuthi uzoba induna ekhokhela bani. Induna vele mtabo zinduna ezazibekwe inkosi esizaziwa lokho okunye okuningi lokho hayi kuyangethusa. Yiyo nje into engiphatha kabi kakhulu. Wenzeni umdlandla ngoba bamlandelela kangaka abake behlukane naye
okhulumayo uNdiweni okuzwisa ubuhlungu uNdiweni oyisizalwane sakithi emfowethu ngokuzalwa ngenxa yokuthi ilizwe lakithi leli layenzelwa into okuthiwa yi-constitution kwaba lesigaba sokuthi kumele umuntu abe ne-freedom of speech akhulume okusemoyeni wakakhuphe kodwa namhlanje manje engikukhangeleleyo ukuthi akhulume iqiniso umfowethu ame kulo engagxeki lodwa kodwa igxeka kuphela into embi. Sibekukuhle nakulabo noma akhuluma kubo kwenza ukuthi bakuzwe babe ngabantu abafisa ukuthi nabo baqondisise babone ukuthi bayaphambanisa balungisise izibhebhe. So okusemoyeni wami yikho lokho kumphatha kubi kakhulu.
Eyi mina inkinga yami ngalo mna ngingagwalo president angazi ukuthi amandla gagaphela kanjani entweni angafanelanga ukusondela kuzo. Izinduna amakhosi yithi thina umphakathi esizikhethayo sizifaka emphakathini hayi yena ukuba namandla lokuthi uyaxotshwa izinduna wayexotshwa uNdiweni kukusiphi isisekelo sombuso akusebenzisayo woneni sifuna ukwazi ukuthi woneni uNdiweni angeke axotshwa amakhosi phela thina yithi esikhetha amakhosi siwafaka embusweni enjalo yithi thina abantu esiwakhipha khona embusweni uyalahleka mna ngingagwayi lost uyalahleka into zakho ofanele zikhangelele ngezokuvusa ikonomi yelizwe hhayi ukutshona elandelana namakhosi.
Umnangagwa uyithatha phi iright yokukhipha amakhosi akithi esintwini le ndawo kufanele ngabe ingenelelwa yinkosi hhayi yena umnangagwa. Usekubonile ukuthi lo muntu uyitrethi kuye ingakho nje semkhupha laphaya ukuthi abafuni ukubona umuntu esintwini ovusa ikhanda. Wonke umuntu esintwini ovusa ikhanda bayagongoda bese ngena endaweni yomfazi kaChiwenga ipolitiki leyabayenzayo. So sekubona ingcono amxoshe kodwa impa iphelanga ikhuyi sabuya futhi uChiwenga uzolususa umnangagwa futhi njalo lokho kuye kwenzeka kumnyama kubomvu. Phepisani sangwene enkaya.
Basakazi bakastudio 7 linjani bantwabethu lani lonke beZimbabwe siyalibingelela labalaleli bonke bakastudio 7 namphezu kwahulumende lo ohambe wakhuluma emhlanganweni kambe sho kusengezimithi ilanga livaleli nxa ekhuluma uyabethi thina ngapha eZimbabwe kasizwa yini bakithi lusizo lolu.
Awoke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Njalo sithanda ukuxolisa ukuthi asilive streaming namhlanje kukhasi lethu leFacebook, kodwa siza kwenza njalo kusukela kusasa. Imitshina yethu isilungile. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqembu labafuna ukwehlukanisa ilizwe leCameroon ngabakhuluma ulimi lwesiFrench lolwesiNgisi selithumbe abantu abangamachumi amane abakade bencintisa kukhetho lwamakhansili kulelo lizwe ngendlela yokumisa ukhetho okufanele lwenziwe ngenyanga kaNhlolanja ngomnyaka ozayo. Uhulumende uthembise ukukhulula abathunjiweyo njalo avikele abanye abancintisa kulolu khetho kanye leziphathamandla eziluqhubayo ngoba isithi ufuna ukhetho luphumelele. Omunye othunjiweyo utshele intatheli zindaba ukuthi ujeziselwa ukuthi kalalelanga isixwayiso seqembuleli esokuthi akufanelanga kuvotelwe umuntu kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lwamakhansila. Umongameli weCameroon umnumzana Paul Biya uthi ilizwe lakhe liza kwenza konke okusemandleni alo ukuthi ukhetho lolu luqhubekele phambili. Ukhetho lokudinga umongameli weUganda luyasondela njalo umhlabeleli olodumo wakulelo lizwe uBobby Wine uthi uzimisele ukunqoba kulolu khetho akhulule abantu ngoba esithi umongameli Yoweri Museveni walelo lizwe osebuse okweminyaka engamachumi amathathu lantathu 33 unguntando kayiphikiswa. Umongameli Museveni laye uthi uBob Wine igama lakhe lokuzalwa kunguRobert Kyagulanyi isitha esingafuni ukubona ilizwe lithuthuka njalo wamthumela amapholisa ohlobo lweriot. UBob Wine ubekhuluma lomsakazo weVoice of America khonapha eWashington DC. Weziphathelane lokwenzakala eMelika namhlanje. Umongameli Donald Trump izolo uthe umelele ngabomvu ingxoxo mpikiswano e-debate lelunga lama-Democrats elizakhethwa ukuthi lincintisane laye kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Wodwa usole ikhomishini ezimeleyo esile minyaka eminingi iqoqa lolu hlelo esithi ithatha uhlangothi njalo ayimsekeli. Ngalokho, umongameli Trump ubize ikomiti le ngokuthi ngama-Trump haters and never Trumpers, lapho eloba enkundleni yebulenjini eTwitter. Uthi ikhomishini le yake yaxolisa eminyakeni emithathu edluleyo ngokuguqula umsindo we-microphone ayisebenzisa kungxoxo mpikiswano yakhe yakuqala lonkosikazi Hillary Clinton, laye wayencintisa kukhetho olufanayo emele ibandla lama-Democrats. Umnumzana Trump uthe njengomongameli kukuye ukuthi ingxoxo le ye-debate iqhutshwe njani njalo kuningi angakukhetha ukwenzela ukuthi achiyane lekhomishini le athi ithatha uhlangothi. Njalo uthi ikhomishini le ebizwa ngokuthi Commission on Presidential Debates ayila mvumo yokumkhulumela. Umongameli Trump uthi uzimisele kuma-debates lawa njalo engaphatheka kwamathathu kukanti ulembali enhle kwezokuthuthukisa umnotho welizwe. Ikhomishini le eyabunjwa libandla lama-Democrats lelama-Republicans iphendule umongameli Trump ngokuvuma ukuthi ngempela kwaba le ngxaki nge-microphone kodwa hayi ngendlela athi kwenzeka ngayo. Njalo ingxoxo-mpikiswano eziqoqayo zilungele umbuso okhululekileyo.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe eqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhongani lidamu elikhulu elifikisa phose amakilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukarisinyama.
Idamu elikhona lokwakuyisiwale. Thina sinedamu elisekhezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwane.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Yebo ke izolo yasenilisanga ukuthi siliqhonsele umculo kaEndinduna owaziwa ngokuthi nguZim Splash ngenxa yomculo wakhe. Igama lokuzalwa kungundumiso moyo ocula iseSouth Africa kodwa ekhulele eKhanyandavu eLupane wafunda leCholocho. Siqhonsa umculo wakhe isisondela ke iKhisimusi. Izolo besilizishwe inzwisa nje yalo mculo. Sithi December singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Wayengumongameli weSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki uhlangene lomongameli Mnangagwa izolo andubana waxoxisana lomkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa. UMnumzana Nhlanhla Mangwentiweni ukhangelelwe ukukhweza emthethwandaba udaba lokuthi abuyele esikhundleni sobuduna ngemva kokuthutshwa kokukhutshwa ngumongameli Mnangagwa. Inhlanganiso yezilwela amalungelo abesifazana sezisolwe ngabaningi ngokuzithulela ngesikhathi unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Chiwenga emiswa emthethwandaba esetheswa amacala ambalwa. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.